izisebenzini sezisehluleka ukuya emsebenzini ngendaba yokuthi iholo phela selisalele ngamuva okumangalisayo. Imali le abathi basinika yona abathi liholo nangamaphepha nje aphephukayo kawathengi lutho. So kube nzima ke abantwini abaningi ukuthi bekwaniseke kunceda imuli zabo. Sibona abaningi behluleka ke ukuthi ke kutholeke ukuncedwa ezibhedlela. Abaningi behluleka ke ukubusela abantwana babo ezikolo. Abaningi sibili sibona lapha sebelala emathraki behluleka ke ukuthi baye emsebenzini bethenduke ezindlini. Kuba lokunzima ke obuthize ebantwini abaningi. So akusimangalisi ke nxa izisebenzi ke kuma-sectors amaningi zisithi hayi ongakhaliyo ke ufela embelekweni. Akusimangalisi ukuthi izisebenzi zingala umsebenzi loba nini nje.
Sinobaba uJoseph Chuma webandla leZANU-PF.
Impambaniso eyanzakalayo ukuthi sisuka ku-US dollar. Abantu behola nge-US dollar singena ekuholeni izindola. Asilungisanga kuhle ingathi ngemali yethu ukuthi sithi mhlawumbe umuntu ebehola i-$500 okwamanje kathesi sokumele ahole malini ngezindolas. Khonaphana sakhutugaja banikazi bamakhampani asilungiseni khona kwabona i-profit margin yebese siyithola siyirethile ngama-120-25 khonale. Kanti abasebenzayo laba wayi singabaledelanga labo ikholo yabo ngama-120 siya ku-25 ukwenza ukuthi kufanane kena. Wasuka banjalo akula muntu ozakhala about anything at all.
Yes, yokubaba uSibasa Chuma.
Futhi sokusho iqiniso kulobunzima obukhulu kakhulukazi ngoba izikolo ziyavulwa kade zikheziwe izikolo okumangalisayo ukuthi vele nemali yakhona abazali sinje vele kankulu asiyenelisi kuyithola kuzobuya ngapha ezisebenzini ngasingayimsebenzini ke baqinisile sithi ngoba bakulayo phela abanuzuzayo bakula abazange bakhwezele iholo.
Asithathe ke umama ubakathizane
owamntwana uyedwa esecondary kodwa-ke nginabanye abantwana engaba-adoptayo abangu-3 ngazishiye ngezinye intandane recently emazikini ngambalwa ezizabe zise-primary ezimbili. So ngizaba-adoptha senzaba nabantwana bangu-5 aso bami laba abanye ngibabanayo owamuyedwa. Into engizisa ubuhlungu yenaleyo ukuthi bakhona abantwana abangasoze bathole abangaba-adoptha babancedise esikolweni kanti futhi loba-ke sebencedisiwe esikolweni kuzakuba lokuthi amatisha kaso zabuyele emsebenzini okuyinto ebuhlungu kakhulu ematisheni lasebantwaneni laba abangeke benelise ukuthi babhadale i-school fees. Kanti-ke mina engikugqugquzelayo ebantwini bakithi ukuthi uma kuvuma bakhona abantu abathungayo phakathi kwethu singabantu basemathebeleland abantu abathungayo bona banakasifundeleni kibo nxa kuthengwa amalembu sengena amalembu bathungela abantwana ama-uniform.